Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani Zulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-14 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthwentwe uhlaba usamile. Yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Singayekela ukubafundisa vele bazakwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Ihofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo enhlanganisweni yamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ithi inkomo sezicakile kakhulu eMathepelelen North leSouth njalo eziningi zazo zilakho ukubulawa indlala lonyaka.
Abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in a poor to fair condition. And nxa inkomo kuthiwa iku-fair condition ngo-March kusiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding ngabe sicakile.
Imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhalekhukhwini olwe-TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana kwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamuhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kweyisitshiyagalolunye letshumi lane 9 to 14 years ngokuphathelane legciwane lengculaza ele-HIV. Lolu hlelo luphansi kwesihloko esithi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kumbe DREAMS. Utopias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lweDreams lubikwa luzabe lungokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegcikwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini. Ekhuluma esigodlweni sommeli weMelika eHarare, unkosikazi Elaine French omela ilizwe leMelika kuleli uthe uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana lula igcikwane leli ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.
Let me acknowledge the strong collaboration between the United States and Zimbabwe.
Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelwa HIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokho. Singaqala ukubapha imfundiso besebancane, kutsho ukuthi lapho bekhula bezenelisa ukuthatha inyathelo elifaneleyo ukuze bengaweli engozini. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla.
Wengeze esithi eleMelika alisoze lime ukusebenzelana lele Zimbabwe ekulwiseni igcikwane le-HIV.
Thina njengelizwe siyakwazi ukuthi igcikwane le-HIV liphazamisa impilo kaZulu, yikho sibambini nelizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukwanda kwaleli gcikwane.
Uhlelo lweDreams Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegcikwane le-HIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana lamafilimu, amabhuku alemifanekiso kanye lasezinkundleni zebulenjini be-intanethi. Unkosikazi Medeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu, uthi luhle uhlelo lolu.
Umthwentwe uhlaba usamile. Yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Singayekela ukubafundisa vele bazakwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Kodwa omunye njalo umzali ongubaba ongathandanga ukubethwa igama uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.
Yebo sebengenana lezamacansi bancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokucansi kubuya kwenze njengokuthi siyabakhuthaza.
Udokotela Mbongeni Ndlovu wakobulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana abanamuhla abaziphatha ngayo kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye legcikwane le-HIV besesebancane.
Isizathu sokuthi siphatheke ngabantu abatsha sibafundisa ngegcikwane le-HIV ukuthi sebeqala ukuya emacansini masinya, yibo abaledlabuzane lokuya emacansini, and futhi ngesiko lethu abanelisi ukuthi bathathe i-family planning asikhulumi ngakho. Abatsha bona bayibo futhi abagcwele ebulenjini esithi ngesilungu i-internet bafunda izinto eziningi.
Uhlelo olwe-Dreams lolu lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni eziningi zelizwe lapho kuzafundiswa khona abantwana phezu kwegcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Kusukisela ngomnyaka ka-2004, ilizwe leMelika phansi kohlangothi lwalo lwehofisi kamongameli olwe-PEPFAR selincede iZimbabwe ngamadola akweleMelika aphose efike kumabhiliyoni amabili, 1.7 billion United States dollars, emsebenzini wokumelana lokulwisana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Iofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo kumanyano United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, iOCHA, ithi inkomo sezicake kakhulu eMathebeleland North leMathebeleland South, njalo eziningi zazo zilakho kubulawa indlala lonyaka. Kumbiko ewethule kuthange, iOCHA ithi umumo mubi njalo kwezinye indawo zeMaswingo leMidlands lakho umubi kakhulu. Ihofisi le iqwayise ukuthi izifuyo eZimbabwe lasemazweni achiyeneyo asezansi yezwekazi le-Afrika zizahlaselwa yimikhuhlane efana le-anthrax ezaphehlwa yikuhamba-hamba kwazo kanye lenyamazana zasendle zidinga amadlelo lamanzi. Ngokunjalo ihofisi le ithi kumele kube lenhlelo zokuvikela imikhuhlane le ezokuphandela izifuyo amanzi okunatha kanye lokuphathisa abafuyi ngokudla. IOCHA ithi njalo abantu abahlaselwe indlala emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika agoqela yona iZimbabwe, Zambia, Malawi, DRC lamanye bayizigidi phose ezingamachumi amabili i-18 million. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lo mfuyi wenkomo eMathebeleland South, umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abalezifuyo in general, inkomo zabo from last year they never recovered, and wakathesa abantu uMarch, February konabheke abantu ababekhaleko ukuthi yakuleliningi inkomo ziyagain iweight eziminisayo lapho kusengwa khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathwele nzima bezama, abaningi sebeqalisile ukuthenga i-feed zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition. And nxa inkomo uthiwa ikufair condition ngo-March kusiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabesicayile. So okusekwenza njalo ukuthi abantu abaningi bezame ukuthengisa inkomo, and wonke umuntu ungazethengisa inkomo kusho ukuthi intengo yenkomo nayo sisiwa. Sesike zabona kumafeli lapho inkomo amankomokazi amakhulu ethengiswa ngama-$200 $150. So already kukhanya ngani umnyaka usiyaphela, abantu bazake ngaselazifuyo either sezifile kumbe bezithengise bahambe ukuthi abanyeke benelise ukuthi be-restocke futhi.
Inhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-veterinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations zikhona yini inhlelo ezinjalo?
Well, I think bazama khona ke veterinary kodwa ngibona ngani bashoda kakhulu usizo, isupport, imali ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekele izinkomo into lethiwa i-generic disease le eyadibulala inkomo isizwa imkhaza andanza lapho ngikhona mina angizange ngibone uhlelo lukahulumende lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele i-generic disease le. So okwenzakalayo ke nxa ukuthi kulendlala sengizathatha mina ezami inkomo eziyi-5 ngiyezithiye ebhambathi ngithathe ezinye eziyi-10 ngiyezithiye esigodini ngithathe ezinye eziyi-20 ngiyezithiye ekhevi yikho osengizabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke indawo yonke leyo ngoba ngiyakwanza ukuthatha inkomo zami ezinomkhuhlane ziba khona ngifike endaweni lapho zingenamkhuhlane khona or ungenamkhuhlane khona ngifike ngihambe ngibathelele. So ngibona ngani kule weakness kakhulu uhlelo zikahulumende ezama-veterinary ukuthi befundise abantu bebe lama-resources akwanileyo ukuthi benze into ezitshiyeneyo ngoba uhlupho lwakhona imali ovethi uyabe ehamba ngenyawo so uzahamba efike ngakhe. So ngibona ngani yes wonke umuntu uyakwazi kule drought but it seems like there's no clear program on what abantu kumele bekwenze. So uthi umlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo. So there's lack of information ukuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi inkomo zabo zingafi ngendlala ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona whether ngambi kutshani kumbe kuyini. So ngibona ngani khonapho uhulumende usasebenzisa omningi ameleyo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumfuyi wenkomo eMathebeleland South njalo eyintatheli zindaba eyasungula inkundla eyesite. Ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Obe ngusoma bhizimusi olodumo njalo owalwa impi yenkululeko ekubandla leZaphu uChemist David Siziba ubekwela muhla emathuneni eGlen Forest eHarare kulandela ukunikwa nguhulumende isicoco seqhawe lesizwe eseLiberation War Hero. USiziba owazalelwa esigabeni seInsiza njalo wayengumqondisi wenkampani yeCosmos Cellular esanda kusuka kwinkampani ye Post and Telecommunications IPTC wazakala kakhulu ngezokuba ngabanye abasungula okuphathelane labo makhale khukhwini. Wanceda kakhulu intatheli zindaba ukuzinika imali yokusungula inhlanganiso yazo njalo ukusukela imidlalo yenguqulo kunye. Waphinda njalo waxabana lohulumende kulandela imbiko eyathi wayengaphathanga imali ngemfanelo yalabo ayethengiselana labo kwezamabhizimusi. Kodwa wayethakazelela ukunceda amabhizimusi acathulayo waba ngabokuqala ukusungula inhlanganiso yabosomabhizimusi abathuthukayo i-Affirmative Action Group, i-AAG. Le inhlanganiso eyenza kwaba labo somabhizimusi abansundu abathuthuka kumabhizimusi bazimela njalo kuze kube lamhlanje bayaphumelela. Abanye bamkhumbula ngokutshaya imbodlela emthonjeni we-Oasis Hotel eHarare. Wayengaphuzi ukunathisa wonke umuntu ozezilibazisa kuleyo ndawo okwakufikela abantu abaningi abadingele imisebenzi abayenze bebe ngobosomabhizimusi abaqondise labalandeli beqembu le-Highlanders kanye lababe ngelandawo yokuhlala bengafika esigodlweni selizwe. Sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Ngokwezimelika, imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhale khukhwini olwe TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana okwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Amalunga edaleleli bathi uhlelo lolu olwenkampani yakwele China ethiwa ByteDance lwetheswa icala lokusebenzisa lolu hlelo ukudinga imininingwane ezizalwane zakwelemelika. Linkampani iyakulandula lokhu. Nxa umthetho lo ungapasa kudalele the House, uyabe usulinde nje isandla sikamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabi Bangodube.
Uhlupho babugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga noma izinto ze-technology noma izinto ezayiphi indlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esukisenzakala. Ingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator eChina, ingakho kathesi sesibona sokungenela ezopolitiki ukuthi i-TikTok sokufana zivalwe.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala iTikTok liyaba litshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Ukubona njani wakhona?
Akusoze kumangalise lokho, ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela, njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eya draw umhlaba wonke jikelele eTikTok, ukuba kwaba into eyayisenziwa ngama Chinese, okuyinto abangayithakazeleliyo ngisho kancane, ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi weTikTok imibuzo, kodwa imibuzo ebekade imibuza kade sembuza izinto zepolitiki, engasambuzi izinto zokuthi iTikTok ihamba njani. Into esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho, iMelika into ababefisa ukuthi ngabe iyavala iTikTok ukwenzela ukuthi bona babe sebeklona bayenze into efanayo, kube sekwenzakala ingathi bona yiba ngathi bayenze iTikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana eleMelika lingavala iTikTok, ubona ungani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufana?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika, kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi, njengoba sibona ukuthi umhlaba nje, njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi, noma sikhangela phose impi zePalestine, impi zeRussia ziza divide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuni efanayo, mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBrithani ililizwe mhlawumbe lalo elingalandela ibhani efana la yena leyo, bayenze ngokufanayo. Kodwa ke akusoze kube ngumhlaba wonke, ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayithakazelela, njalo amaChinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bangodube olandela izombusazo weMelika, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekweleBhilitane. Kule ndlala enkulu eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland, lapho abantu asebekhala ngokuswela ukudla njalo lokuncipha kwamadlelo okwenza izifuyo zingasathengiseki ngemfanelo ngoba sesicakile. Abaphila ngokuthengisa imbuzi lenkomo bathi sebezuza amakhulu amabili amadola eMelika, i-US $200 kuphela, kulokuthi bethole amakhulu amane kusiya amakhulu amahlanu bengathengisa inkomo eyodwa. Lokhu kwenza ukuba behluleke ukunakekela imuli zabo. Iningi labo kalitholi ukudla okuholiswa nguhulumende okwathenjiswa ukuthi uzaphandela uzulu ukudla ngesikhathi sendlala, njalo uzalungisa amadamu okugcina amanzi kusenzelwa isikhathi kungani kahle izulu. Okwamanje lo uhlelo lwezambezi water project alukhanyi ukuba luyangaphi. Ukuze sizwe ukuba kungaphathwa njani udaba lwesimo esinje lokunye okungehlela ilizwe ngokuya kwesikhathi, uGibbs Dube Studio 7 uqoqe lomnumzana Mabutho Moyo olilunga lebandla lezanu PF njalo ongumlimi endawonye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko. Umoyo nguye osungula lolu daba.
udala ngama 80s 90s ukuthi sasikwazi ukuthi ama factory nayo vala kobulawayo ngo November oba wathi ama basikile bese yalapha emanxeleni abaye khona ematopo kusiya lilo khathe sakusepho lokho ngoba vele isikhatsho lesiyana kuyabe kuhume ukuthe cha izulu lakho selize libuye maybe ngo December futhi le season yakho libe emfitshane so hayi sibhekana lento eza super sibili okuzwayo ku agricultural systems zethu kodwa kunjalo sikhayelela kuzaba lendlala kodwa uhulumende ufakile amanyathelo ukuthi abone ukuthi hayi akula muntu ozasilela ngikhuluma nje izolo bengilapha emguza bebhala ku 16 and 17 ama beneficiaries awe drought relief so luhlelo esikhayele luzaba khona njengoba laluvele lukhona ngesikhathi sendlala zonke njalo eParliament ngizwe ayiraiser u honorable Joseph Chuma indaba yokuthi hayi singakhangela emaphandleni kuphela asiqedise nasemadolobheni ngoba khona ama vulnerable families so hayi amacebo akhona babaduli.
Ye siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Baba Nare uyakhuluma lapha ubaba Moyo uyamuzwa lapha.
Ubaba Moyo yathi ukuthi kule ndaba ye El Nino affecte iSouth region. Indaba ye climate change ukutshintsha komkhathi ayenzakali kuphela eZimbabwe kumbe Africa iyenzakala umhlaba wonke jikelele. Kodwa okuqhathekileyo ukuthi uhulumende endaweni esebenzana nama council o city council kumele besebenze ndawonye kube lemithetho eyenza kube lula ukuthi kwakhiwe amadamu njalo ukuthi ama project afana nale eMathebenza bese water project enziwe ephele siyazi lapha eAmerica eCalifornia ngakhaya leCalifornia iSouthern California iwomile vela ayilamandla abawafunayo bapompa manzi evela kuthiwa eNorth California esehlika ebuya ngapha yikho okugcina sokukhuliswa impida kukhuliswe ama-apple amatamatisi wonke ama-fruits egcwali ilizwe lonke evela endaweni lapho kuthiwa komile khona so indaba le yasondaba entsha uhulumende uke wathola imali evela eChina yokuthi kwakhiwe iMathebenza bese water project but ngendlela ye-economy yethu ukuthi siyatshintshatshintsha idollar sitshintshe imali yankhona vele icina ingelavali labe China kabasasithembi ukuthi bengasiboleka siqedise imali le yeza Mathebenza Water Project sizenelisa yini ukuthi babhadale imali yabo so izinto lezi zihlangene
ye so uthi kalulungisa udaba lolumoyo oleza Mathebenza Water Project lokunye ukuzanceda amanzi phela aqhakathe kakhulu kuthi ungazani uhulumende sekhulume ngakho okwesikhathi eside kale sizokuthola sokuyaphutsha kucina sokuthi hayi kumile vele konoko kumele kubanjwe njani moyo uyatsho njalo ukuthi umnotho wanokuqa
madodana ngiyabonga amazwi kababunare liqiniso sibili ukuthi iclimate change into ehluphe nje umhlaba wonke jikelele kodwa phela ayisho wonke amazwe akhangelele ukuthi aphila neagriculture iZimbabwe kumbe ngithi largely iAfrica yonke vele these are agrarian economies lapho amanye amazwe bona sebadlula khona kudala ukuthiwa yi-primary sector lapha sesekhona sebe kuma-tertiary sectors njalo ngezomkhonomi ngithinta endabeni yeZambezi Water Project yebo kuliqiniso from 1919 isungulwa kulutshwana okwenzakileyo kodwa nxa ungumuntu oleqiniso njalo ungumuntu ofuna ukutshela abalaleli iqiniso uzananzelela ukuthi osokwenzakale in the past 6 years kwedlula iminyaka yonke le usehla singakatholi lozibuse up to 1919 wahamba athe segwayisha ngani idamu seliduze ukuphela before then kwakuphomba kuthiwa kule project kucente kwacentwa but osokwenzakale ekhathesi sibili kuyabonakala ukuthi the progress is there the progress is meaningful yebo kambe basebenza behind schedule kodwa i-pipeline seyasungulwa ezaletha amanzi from idamu ebuya kobulawayo okhandelethoni ngaphela nedamu seliphelile osokulandelayo kufaka i-pipeline esuka kuZambezi isegwayihlangane kungameza i-progress eyenzakale in the past 6 years ngaso kulimiqiniso hayi uhulumende uyazama uhulumende uyasebenza yebo ke i-economy yethu is performing badly owing to ama-sanctions athi ekhona iminyaka yonke ngeviki ephelele ama-Americans ayevikelwa ngamanye ama-Zimbabweans esithi ama-sanctions a-targeted basikhulumele wodwa bathi sesitshiya ama-targeted sanctions lawa akade affecta abantu bonke bayi-16 million eZimbabwe sesiwakhipha so lokho kuyabonisa ukuthi into esasiyifundisa abantu siyitshela abantu from 2002 kuthi ama sanctions abulala i-economy isiliqiniso ngoba abantu kazwa ama sanctions sebezikhulumela.
Yes, yakuzwa kakhulu moyo. Kulapho ke kuba ngamaphichane babonare utsho ngokuthi vele kuyo phambili pho eLizimbabwe kumele lenze.
Yeah, ukuthi eLizimbabwe liye phambili kumele kuguqule i-state economy.
Lo ke ngumnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko obeqoxa endawonye lomnumzana Mabutho Moyo umlimi njalo okuhlangothi lwabasokhulayo kubandla lezano PF bebendawonye lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakaza bahle abasakaza abalohlonzi abasinikeza indaba njengoba zinjalo abangazifihliyo. Hey, mina bengicela ubusikati umnangagwa lowo wakho kudula inyawo nje abantu belamba ukuthi yena uthatha shesha i-state of emergency lapho uthi wenze eZimbabwe kuyalanga kanti wesaba nosaba mangakhe lakuhambe wakhuluma ethi kulo kudla ekhaya qamba amanga akakayenza into ekhanya abantu bayava indlala ngalo kulo president. President wani kanje vele ngupresident owazivikayo kwabikwanga ngabantu that's why yenza kanje siyabonga.
Studio 7, yebo linjani lapho. Lami ngithi ke mphawule kancane ngokunye okungihluphayo empilweni yami la. Mina ngikhala kumgwaqo wakithi enkali. NginguVictor Ncube, ngizalwa kwaDakamela. Umgwaqo wakithi enkali since sazalwa. Sizwahamba uSmith lokhu injalo lowo mgwaqo. Kodwa ukuthi uyalungiswa. Angiboni lokuthi kulungiswa kuphi. Angazi ukuthi yini engabe senzakala. Mhlawumbe ngasichazela ngcono nabe Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 linjani? Isiphila nzima indaba kamnangagwa lwazi kwalothi esenze njani abantu baseZimbabwe. Kathi sesezama ukuthi abhane konke namaphathi ama-political party kodwa izinto azenza ezibhedayo ufuna ukubavimba. So ufuna senze njani? Ufuna ukuthi kube ngiyedobusayo. Kanti amasosha eZimbabwe likuphi? La maphoyisa livumela into ezinjezisenzakala umuntu ongaphansi kwenu kodwa liyamdamekele libusa selithathela lezikhundla le nduna zakhona lamasabhuku lani konke sophoma ukulandela emuva. Asazi ukuthi into yakhona iyagcina yenziwe njani asesabona
Lichana njani basakazi we Studio 7. Hayi siyabonga izindaba. Indaba sibilezi lomutsho. Ngithi ngikomente lapha ngendaba le kubakho industry and marketing board ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi abalimi baphiwe enye imali isili bond. Considering ukuthi irotobacco iya-exportwa iye emazweni afana leChina njengoba lichilo. Angikholi ukuthi la amazwe abhatalwa ngamabhondi abhatala ngemali yemazweni i-forex nale US. I-US isebenza futhi ukuthi ama-fertilizer obhatala isisebenzi tobhako irotobhako ungayikhangela ku-number 3 export ngemva kwegolide yenikheli kodwa abalimi baphiwa ngamabhondi kutsho ukuthi kula bantu kusystem lapha abanye bathatha i-forex.
Hayi mina ngiphilile silingawe linjani lani khona ha ngupride umberengwa lapha sibona ilanga lishisile umumo omkhathi esibhekane lawo kubi lapha wakithi hhayi kunzima ka olonyaka kunzima sibili sizaphelelwa la ngezivuyo utshani buwomile amanzi abula indlala esilapha kulobunzima sibili hhayi sazi ukuthi kuyozalwa nkomo.
Yebo Studio 7, ku-Studio 7 ninjani balaleli lonke baka Studio 7 labasakazi be-Studio 7. Hhayi siyabonga imisakazo siyayilalela kakhulu into ebuhlungu ngapha mina ngisemzola ngungwenya semzola ababhala sibili babhala but babhala abantu abathathu ngesebhuku asisakwazi ukuthi sizaqondana kodwa nxa bekhuluma emsakazweni kuma-radio kuthiwa kula muntu oza kufa ngendlala but akusilo qiniso thina ngapha siza kufa sibili hey.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp inombolo +1 0800 465 0318. Siyabonga. Kuhlelo lwethu olulandelayo khona manje olwe live talk lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa labesifazane ngabakwenzayo empilweni ngalinyanga yokunanza imisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele International Women's Month. Abafisa ukwengena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana ngokuphathelane legciwane le-HIV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.